Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 4 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Amazwe omhlaba ananza ilanga le World Cancer Day namuhla. Inhlanganiso ye Cancer Association of Zimbabwe isithi iyasilela imitshina yokwelapha lomkhuhlane ezibhedlela kuleli. Ayanda amathuba okuthi iBulawayo lesigaba seMandebeleni sombili zilakho ukuqunyelwa izigaba zabameli ePhalamende ama-constituencies ngoba belokhe bebalutshwana ababhalisela ukuvota. Emaphandleni lakho babikwa bengayibhalisa ngoba besilela ngolwazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 158 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bango 3511 kuthi abahlatshwe esibili balinani elifanayo. Abahlatshwe esithathu bona bangu 1534. Abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bangu 4458 kuthi asebebhubhile bonke sebengu 5357. Amazwe omhlaba ananza usuku lwe World Cancer Day namuhla. Inhlanganiso ye Cancer Association of Zimbabwe isithi abaphethwe ilomkhuhlane kuleli babhekane lendubo ezinengi ezigoqela ukungasebenzi kwemitshina yokwelapha ezibhedlela, ukudula kwamaphilisi lezinye inhlelo zokwelatshwa kanye lokuhamba imango emide besi ezibhedlela. Kumbiko oqondane losuku lolu, linhlanganiso ithe ubhubhane lwe-COVID-19 solwenze impilo yabaphethwe ngomkhuhlane wemvukuzane yaba nzima ngamandla eZimbabwe ngoba abaningi kabasela ndlela zokuziphilisa. Ikhuthaze njalo uhulumende ukuthi asungule ugatsha olubizwa ngokuthi National Cancer Council oluzakhokhela imizamo yokulwisana lalumkhuhlane. Usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi Closing the Cancer Care Gap. Okuyinkuthazo kubohulumende bamazwe omhlaba ukuthi batholise abaswelayo lezinothi inhlelo zokwelatshwa lomkhuhlane ngokulinganayo. Umkhuhlane wemvukuzane ulemikhakha etshiyeneyo njalo imvukuzane yesibeletho ehlasela omama iyo ebahileyo eZimbabwe. Sixoxe lomongi umnumzana ngelethu Mangendebele.
Impawu zakhona kubomama ngathola kuyikuthi babesizwa ubuhlungu ngaphakathi, abanye njalo bezwa ngani bayalunyelwa, abanye bezwa njalo bebona ngani baba lokublida nje okungazwisisekiyo okudlelana lesikhathi sabo. Uthola umuntu zephongo ohlale ngophuma igazi nje mchokotsho, ubona lo muntu lo mzimba wakhe usumhlophe lokona ukuthi okuswela igazi. Kubalulekile ukuthi bahle bagijime baye kwenza khona engathi yi-pap smear ukuthi bayebonakala ukuthi akulanto okungabe kukhona yini esibelethweni. I-pap smear yona ngokwayo ivele yenziwa every year, wonke umnyaka lomunye umnyaka i-pap smear, umama bamele bayenze i-pap smear. Lokho kubalulekile ukuthini Ihle dojo khona apho nkomo isaqalisa linto. Kubo mama kuqhakathikile khonoko ngaphandle kwakhonoko nje ayisiyo yoti imvukuzane ngaba khona kubo mama. Ingaba khona imvukuzane yomzimba nje in general la kubalekile ukuthi bayekhangelwa. Njalo ivele kule ndlela yakhona enkomo ekukhangelwa kwevele. Mawo mama engathi kumbene ngabona kulento esimili leveleni ngane kayizwisisi kuhle. Kubalulekile ukuthi agijima ekhangelwa kule ndlela yakho yokukhangela ivele singathiwa i-breast examination. Enziwa ngabo dokotela labo nesi nje ungazwe ngapi lesema clinic khona pana ekhaya khona pana kuma ngubo bayayenza breast examination o nesi aso examination enzima. So ngithi mina kubo mama kubalulekile ukuthi sibithi bagijime esikhathini esinenxa engani kumbe ivele lakhe akaliboni kuhle kumbe even ivele lakhe li right konke kulungile ukuthi nje every year ahambe nje azinike isikhathi sokuthi namhlanje mfuna ke ngiyekhangelwa abe le calendar yakhe abhale ukuthi mhla ka 1 January every year ngiyahamba ngiyekhangelwa kubalulekile khona konkomo bengenza ngaleyo ndlela zothola ukuthi nxa kungabe kukhona okunye okungani kuyaqalisa kuhle kuvanjwe masinya khonapho umuntu ahlangene ku treatment masinya khonapho nxa ikwaniseke i treatment uzabona ukuthi isikhathi nesinenge siyawenqabela lomkhulane siyawunqoba sibili kakhulu.
Abesilisa ke ndebele yipi imikhakha yemvukuzane abamele beyiqaphele?
Obaba kumele bahlale bekwazi ukuthi kulento ethiwa i-prostate cancer. I-prostate cancer itholakala ngaphansi kukababa yena ngokwakhe ubaba ngaphansi inyana khona ngale. Esikhathini esiningi onesi lamadokotela bayakwanisa ukuthi bayibambe isaqalisa. Ukuthi bayinelise ukuthi bayibambe isaqalisa onesi kuzaya ngomuntu, kuzaya ngathi thina obaba ukuthi sikhuthele okungakanani ukuthi sibe sesiyahlolwa every year or ngokuya kwesikhathi. It doesn't necessarily need to be every year. Ngokuya kwesikhathi nje kumbe phela 6 months ukugijima uyehlolwa. I-cancer leyi ibamba abantu besilisa kakhulu okushona kweminyaka engathi nayi 40 years kusiya phezulu. Ilolaka olulumangalisa yona le-cancer iyamemetheka masinya ngomzimba. So uzathola ukuthi esikhathini esiningi ukuthi siyenelise ukuyibamba saqalise i-cancer le. Kuyakumele ukuthi sibe sihlolwa. Njengalokho esitshilwe ngaphambili into mama lawo bayabehlolwa yabi cancer ejayelekile kubo mama ngapha lo baba bebehlolwa i-prostate cancer kodwa ayisiyo yodwa i-prostate cancer ebakhona emadodeni lakubo mama akusiyo yodwa lani i-cancer. I-cancer nje iyakhona ukuthi iqale kwenye indawo indawo yomzimba nje. Uthola ukuthi nxa isiqalise kwenye indawo yomzimba nje kule ndlela yakhona futhi umzimba ophendula oresponda ngakhona ukuthi uze ubone ukuthi umzimba lowo awusahlakaniphanga umzimba lowo wethukile uthithibele uzabona ngokwehla la kweweight ikonsithi ngigxile kakhulu kwindaba yeweight ukuthi ungaboni iweight yakho isisehla mchokotho ungasazwisise ezingathiwa khona ngesikhiwa inexplicable weight loss ukuthi your weight is going down kodwa ukwanisa ukuba kwazi ukuthi kuyinokwenzakalayo kuqakathekile ukuthi sigijimeni siyekhangelwa.
Umnumzana Ngelethu Mange Ndebele ungomongi osebenza eMelika. Aya ekhula amathuba okuthi iBulawayo iMatabeleland North kanye leSouth zilakho ukulahlekelwa izigaba zabameli ePhalamende amaconstituencies ngoba belokhe bebalutshwana ababhalisela ukuvota. Phansi kwesisekelo sombuso, i-constituency ngayinye kumele ibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000. Nxabe phansi kwalapho iyabulawa ihlanganiswe lenye i-constituency engumakhelwane. Abalandela uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe-mobile voter registration oluqhutshwa yiZimbabwe Electoral Commission oluqale mhla ka-1 kulinyanga bathi ukucandwa kutsha kwama-constituencies phansi kohlelo lwe-delimitation kuzatshiya iMatabeleland yonke leBulawayo zilama-constituencies amalutshwana ngoba abantu kabaphakameli phezulu ukuyabhalisa. Izolo ngosuku lwesithathu lokubhalisa endaweni ezinenge bekulokhe kungelabantu. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wamela isigaba seNkayi South yePhalamende uMnumzana Abednego Bebe waqala ngokumbuza ukuthi kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhaliseli ukuvota ngobunengi.
Well, imbangela okwakathesi ngibona ngani singaqala ukudinga imbangela siyabe singabantu esesibalekela uhlupho okufanele selulungise njengabantu. Engingakutsho mina engingakucela ngokugqugquzele ebantwini ukuthi umuntu oyekela ukuthi aphatheke kulokho okungakhulula impilo yakhe kuyenze ibe ngcono uyabe fanana njengomuntu ozinathisa ipoison ngoba phela uhlupho lwethu lusekuthini ezombusazwe kazibanjwa ngakuhle. Akudingi ukuthi size sithi khona kube yi-political party kumbe kube yi-political leader etshela abantu ukuthi kabahambe bayebhalisa bese besiba nelungelo lokuzikhethela abakufunayo. So kuqakathekile ukuthi obaba labo mama ezindlini ba-encourage abantu babo kwenza ukuthi babe ngani badedela emuva ukuthi khona bakhule baze bafika esimeni sokuthi ngabasebenza kodwa imisebenzi kayikho bangazikhulula ngokuthi bayebhalisa ukuvota bakhule behawuke la izinto zokuthi ngabe labo baba lempilo ezingcono bakhe imizi yabo bathathe abafazi konke khona okungenziwa ukuthi kona bahambe bayibhalisa ukuvota njalo ke nxa sebebhalisa ukuvota ke akuthi ukuthi kona sokufanele ukuthi kube nomnye umuntu okufanele ukuthi abatshele ukuthi benzeni kabe sokufanele ukuthi bahambe baye exerciser ilungelo labo elokukhetha lo owabamfunayo.
Sesike saxoxa labanye abathi bona abafuni kubhalisa ngoba vele bayazi ukuthi ketho aluguquli lutho. Wena ungathini kulabo abajonjalo?
Xa ungabhalisanga unjengomuntu ovotele yilona leli ibandla elibusayo. So ngezindlela kufanele uzinuke amakhwapha ukuthi uyafuna yini ukuvotela ibandla elibusayo ngokuhlala ngkhaya ungabhalisi ukuvota. Nxa ufuna ukuthi ulungise inhlupho eziselizweni uze ukhiphe le party yona leyo othi wena akuncedi ukuyabhalisa ngokwaphumi. Ukuthi baphume ngizanika umzekeliso. Nxa singabhalisa namhlanje sibe yi 6 million. Abantu ngu-4 million bahambe bayivota besithi kabaphumi kube sokusala i-2 million yabe bavotela lanxa kuthiwa bayariga kafuni kuphuma bazaphuma kuphela ukuvota kuqakathekile.
UMnumzana Abednego Bebe wake waba ngumeli weNkayi South edale lePhalamende. Kusenjalo inhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi izakhamizi eziningi aziyibhalisa ngoba azilalo ulwazi ngalolu hlelo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umqondisi walinhlanganiso uMnumzana Fumani Ndlovu.
Sifumana ukuthi inengi labantu ulwazi kabalalo kukanti njalo ulwazi olugoqela ukuthi kuyini okufunakalayo ukuze umuntu ayeregister, ulwazi olugoqela ukuthi izindawo lapho kuzaregisterwa khona kungaphi, bonke lokho abantu kabala lwazi lakho. Okunye njalo okuhluphayo ukuthi abantu bangenhla eMandebeleni ngapha inengi labo ikakhulu mayuthi awala zithupha kungakho ke lolu hlelo aluhambi ndawonye lokuphiwa kwezithupha so kuzafiphaza ukuphumelela kwalo kabanzi ngoba nabaningi bazehlule ukuthi baregister babhalise ukuvota ngenxa yokusweleka kwezithupha. Siyananzelela njalo futhi ukuthi umfutho wokuya register ebantwini kungani kawukho uyasilela kakhulu kakhulukazi ngaphandle kwengxaki lezi engizikhulumileyo abantu kabala ngwabungwabu intshukuntshu yokuregister kayikho abasela themba iningi labantu kuma-political and electoral processes sebebona nje engani kudlalisa isikhathi. So esingakutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi izinhlanganiso mhlawumbe ezizimele zodwa zi sabalalise lumbiko ebantwini emakhaya.
Lina njengenhlanganiso liyaphathisa yini kulolu daba?
Esikwenzayo thina njengenhlanganiso ukuthi lapho esilama structures khona sibatshele ukuthi kabagqugquzela abantu behambe beregister, sibanike futhi lezi ndawo langamalanga lamalanga lapho kuzabe kubhaliswa khona ukuthi kungapi. Konke khonokho kubangelwa yikusilela kwama resources ukuthi ngabe izinhlanganiso ziyangena zisabalalise lo leyo mbiko. Asiboni njalo lama political parties siba lentshukuntshu yokuthi bangene bagqugquzela abantu ukuthi bayevota labo njengani bazithele ngaqandayo.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Seli ubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi inkantolo ye High Court inqume isolo ukuthi umtshato kamnumzana Constantino Chiwenga lo Mary Mbayiwa wachithwa ngo-2019 lapho uChiwenga athumela khona isithunywa kumbayiwa le-$100 okuyimali ephiwa owesifazana ngosiko lwesishona nxa ususehlukana laye. I-Chronicle ithi impumela yemihloliso yabo Grade 7 elotshwe enyakenye isingaphuma yiloba nini. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Livuka njani balaleli be-Studio 7? Livuswa nguhlanhla Mahlangu osebuTswana eFrancis Town ekhaya eLupane lapho enzalwa khona eMalunku. Ngivusa umama uNanhlanhla, ngivuse unkosikazi wami uMampofana, ngivuse uRJ umakhelwana wami uNkomo, ngivuse umalume wami uNgwenya uPaul oNyanga, ngivuse umdala usathulana uNdevula, ngivuse umzawa wami uJabu Ngwenya. Ekhaya silohlupho, silohlupho olukhulu ekhaya khona ngale eMalunku. Kulamagetsi, intambo zamagetsi ezawayo ezawela komnye umuzo womfowethu khona ngale ukuthiwa nguvelaphi Juma. Amagetsi lawa awe last year, intambo zawela eceni komuzi. So intambo lezi ziloku zingakalungiswa, ngikhuluma nje ziphansi. So intambo zamagetsi kwawa amapholu, so intambo zigcwele phansi. Ngikhuluma nje bengicela ukuthi i-government ingabe iyangenela ngoba sisafelwa ngabantwana lapha, sifelwe izifuyo, sifelwe into yonke. Ngiyacela nje ukuthi i-government ingabe iyodwe yami iyayizwa, behambe besilungisela amagethi lana agcwele phansi laphana ecele nkomgwaqo ebridgini leMalunku laphana, kulapho kwenzakala khona into enjalo. Bengicela sibili, ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani emsakazweni nonke. Yebo, okhulumayo umfana kaMphoko nguya eMathebeleni North. Nami bengiletha ukuphawula kancane nje ikakhulu endabeni zokhetho nje lezi ngoba kukhankaselwa nje ukuthi kuvotwe. Ngibona ngathi siba le problem eyodwa every time and again. Kuyavotwa kuchithwa izimali eziningi emva kwalokho uze sokuthiwa no ama-electionary give. Mina ngibhekise umbuzo wami kuma-opposition ukuthi kanti ama-opposition la are they worth it ukuthi ba-challenge izanu na, or benza nje sengathi baya-challenge but vele nabo bayizanu na? Ngoba angi-understand ukuthi how can you cry of into eyodwa every time kungavotwa, so kumele kuqhamuka igama lokuthi kurigiwe. Kanti why kungavikelwa khonokho kurigwa lokho? Akukhonakali yini ukuthi bakuvikele na?
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7. Salibonani bakwethu, salibonani zihlobo. Ezra Jesus Banda, Dungamili Nkomo, Anastasia Ndlovu, nabanye njengazange mbabingelele nje.
ngithanda lonke basakazi beStudio 7. Mina ngingumlandeli weqembu lezapho. Bemfisa nje ukuthi nga singabantu singazwana kakhulu njalo sithandane, sibambane impelo kwenyanda yemfe mayibuya ganyula emasimini. Uma singayenza njalo mbona into zingaba right kakhulu. Sihlanganeni nje ngoba umbuso ikakhulu wezano siwuphethe thina ngezandla. Uma siwufuna ukuwususa siyawususa futhi ngokuphazima kweso. Uma nje singahlangana nje sonke sibe imbumba, sibe imbumba nje sonke seSouth Africa, Botswana, nabakwanya kwamanye amazwe njengazange ngiwakhulume mhlawumbe noma ngithe engeke ngiwasho ukuthi bakwapha amazwe akhona. Kodwa ke uma singazwana nje siphakameni sonke nje siyevota ezilonga ungavotela izano, mina ngokwami kungangithokozisa kakhulu.
Sanibonani linjani basakazi beStudio 7 ngabalaleli abathembekayo beStudio 7. Ngiyazi imbono yethu ayifinyeleli ukuthi iphume lapha kuStudio 7 sonke, kodwa ngiyabe lokhu ngizama ngithumela njalo nje soze ngiphinde ngilibale ukulikhumbuza ukuthi nani libone ukuba ezinye izincwadi ezingavulwayo zifanele lazo zivulwe, lingathi ngxane lanxa esindala liyeke injalo. Ngibona ukuthi odele yangena kudala lokho libala izintsha, ngikwazi umbezweni ezintsha ezizezilo mduzele. Nansi isikhalo zisame mvele ngingafuna ukuchithela isikhathi. Yekelani umakhuphe ezimele ku-MDCT ezedwa. Sicela lina uDouglas Monzela Tokarasi lihlukane logogolo, ugogolo wancintisa 2018 ezimele MDCT. Wena ngokungasuthi ngezikhundla ngokuthanda ukuba ngumthengisi, wazihloma kulo mama lo wayezenza izinto zakhe yedwa, wini constitution court yamkubana yena ngumnikazi we-MDCT. Namhla nguwe lo suku MDC Alliance, izolo ngu-MDCT, izolo ngu-MDC Alliance, uzaba ngu-MDC bani? Siyakuthi ngu-MDC lo emthakathi. Ngiyacela ngithi kodwa ngifuna uma olubaba lo uhlukane lobuthakathi, uhlukane lokulokhu ediliza izishiso zikazulu. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu basakazi beStudio 7 ngomsebenzi omkhulu kangaka olokuqhubeka. Namhlanje bengithanda nje ukuthi ngibonge ibandla le-CCC leli ebele yi-MDC eliholwa ngu-Nelson Chamisa. Siyabonga kakhulu. Ngibonga leli bandla ngombona nthiwa lilombono okuthi lingakwazi ukuthi likhiphe leli lizwe lakithi enkingeni ekade yabakhona engazi lokuthi yoziphele nina. Siyabonga kakhulu, singathi lo Nkulunkulu ngafaka isandla laphana abantu baseZimbabwe babone into engabakhipha ekuhluphekeni, bebone ngasolinye ukubana bavotele leli bandla leli i-CCC. Ngoba ngisho kanjalo ngoba iyacisha yawenza umehluko lelalizwe, isaholwa nguMorgan Tsvangirai. So futhi kahle kahle abantu bake babona lo ukuthi wena sikhubhana sodwa asithi ye asambeni siyovotela uThokozani Khuphe, asambeni siyovotela uMonzora. Angazi nokuthi babe becabanga ukuthi bachaza ukuthini ngoba vele ayikho le nto yabomonzora. Kahle kahle uMonzora uyizanu PF, kahle kahle nje utshintsha amagama ngelinye ilanga uyovuke seyiyo kizanu PF ngokwempela. Ngiyabonga kakhulu okhulumayo uDumo ngilapha eJohannesburg.
Njani iStudio 7 yalibingelela abasakazi bami. Bengicela ukungena kwezombangazo emaphathini akithi emarapidi zapho. Benesifiso ukuthi habe abakhokheli bakhona bayangizwa, ngicela babambane. Bonyezwa umqondisi moyo, hhayi uyakhuluma amazwi sibe ahlaniphileyo. Uyinyamuzo lesifiso sokukhulula emathebelelendi. Kodwa bengicela ukuthi aqale ame kancane kuleyo qumilizwe, baqale babambane lo sibangibizwe. Balwele imathebelelendi. Sithathe amakhanseli, sithathe le presidential. Njengoba yena ubaba umqondisi engafuni efuna ukuvotelwa kumakhansila kuma-MP, so bengicela ukuthi ngabe kuthiwa siyavotela kuma-MP la kumakhansila sivotelwe ne-MRP, njalo kuma-president sivotelwe nesibangilizwe. Bengilesicelo saneso ukuthi nxa belalele bahlale phansi bakhulumisane babambane. Yikho lapho esingakhona khona ukuthi sisesifika ethubeni lokuthi siqume izwe. Kodwa nxa kungela kubambana okunje ngesiqume izwe, ngoti omunye uzadonsela le omunye adonsele le.
Love labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umanyano we-ECOWAS ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamabutho ahluthuna umbuso ngodlame emazweni angentshonalanga ye-Afrika. Lomsakazo uthi njalo inhlanganiso ezizimeleyo sezisole ukubulawa kweziphepheli ezingamajumi ayisithupha ngabahlamuki kwele DRC. Singene kudaba lweMelika. Ibutho laleli lizwe lithi selithole ubufakazi obukhomba ukuthi eleRussia liqoqa ukwethula ividiyo yamanga elizayisebenzisa njengesizathu sokuhlasela eleUkraine. Isikhulumeli sebutho umnumzana John Kirby utshele intathelizindaba ukuthi ividiyo yokuzibazela le izatshengisa ukudubuka kwebhomba labantu abafileyo kanye lezimuli zabafi. Uthi iRussia ijonge ukuqamba amanga ukuthi ividiyo le iveza ukuhlaselwa kwamabutho ayo ngawe-Ukraine ukuze ithole isizathu sokuhlasela lelo lizwe. Kodwa iRussia ithi lawa ngamanga aluhlaza. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Osekusanda kakhulu ukuthi lamazwe kawasakhulumi lokho kuliqiniso, kawasatsheli bantu into eyenzakala lapho eyenzakala khona, ikakhulu sebekhuluma labantu abangaphakathi kulawo mazwe esingathi yi-domestic audience, ukuthi lami ngibonakale nginamandla ngingekho soft kuPutin, lo Putin esithi amfuna ukuba soft kulaba abanye. Ngaleyo ndlela kuba ukusonakala kakhulu, kodwa kangiboni ukuthi kuzagcina kuyimpi. Into zangkhona zizaphelela ekukhulumeni kulokho kusetshelwana ngayona lindlela. Akubonakala ukuthi kungadlulela esibangeni sokuthi kungagcina kuyimpi, kodwa akwazakali kungenzeka noma yini. Ubufakazi lobo bethulwayo abeRussia babuphika, ngakho-ke iyinto esizabona ngayo ngaso naleso sikhathi kulokho kusiya phambili.
Lanxa ingaze ihlasele iRussia njengoba oMelika besithi bazathumela amabutho eYurophu, awubone iNATO icina ingenela sebetshana ngesikhathi leRussia?
Uma iRussia ingahlasela elaseUkraine iza kwetheswa izijeziso zenotho. Kanti ke la mazwe azathumela izikhali njengalokhu vele senza eUkraine. Ngaphandle kwalokho akukho okunye abangakwenza. Ngesimo sokuthi unqabe engayingenela impi yangkhona, ayisoze iphele nje ngendlela abantu abacabanga ngayo. Yikho wonke umuntu esaba emhlabeni ingagcina idlulele okunye okwesabeka okunye okumangalisayo. Ngoba impi eqhatha iRussia leNATO iyaphenduka ibe iWorld War yesithathu. Angeke kube ngokunye. And nxa isisima kanjalo kulama nuclear weapons akusasali muntu, angeke isali iRussia, angeke isali iMelika, angeke isali iEurope, kungaphela wonke umuntu. Ngakho ke bazayinqanda vele ingafiki khona. Nxa kungenzeka ichaphele khona iRussia ingene, babe bezancedisa kuphela ngezikhali langama-sanctions, kodwa hayi ukuthi bangene ngempi, akuvumi.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amazwe omhlaba ananza ilanga leWorld Cancer Day namuhla. Inhlanganiso yeCancer Association of Zimbabwe isithi iyasilela imitshina yokwelapha lomkhuhlane ezibhedlela zeZimbabwe. Ayanda amathuba ukuthi ibulawayo lesigaba zeMathebelelendi zombili zilakho ukuqunyelwa isigaba zabameli ePhalamende ama-constituencies ngoba belokhe bebalutshwana ababhalisela ukuvota. Emaphandleni lakho babikwa bengayibhalisa ngoba besilela ngolwansi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Yimi uNtungamilinkomo.